uma ngakho nguye okumele njengo-president ambize bahlalisane bakhulumisane, but uChamisa uma ekhuluma into ze-legitimacy phela kumele first azikhangele yena ukuthi yena eyakhe i-legitimacy njani emhlanganweni we-MTC.
Uthi wanqoba kukhetho, ngakho ukhetho lwatshontshwa. Uthi nxa ungakhulunywanga khonokho vele kuzabamba nki, akusoze kuyo ndawo.
Wena angiboni ukuthi ikhona into angayenza ngoba angaze ayekele ukukhuluma labo, akusoze kutshintshe lutho. Uzohlala njalo ukuze kufike ku-2023 kuyo kolunye ukhetho lapho kuzodidemana khona ukuthi uhamba njani. Yena into kumele ngabe uyayiqonqosela ukuthi kulungise ukuthi ukhetho luzayo lube lukhululekile njalo lungabi lama-issues njengalolu. I-ZEC iya kumele vele itshintshwe kube i-ZEC esingathi independent ngoba okwamanje asingeke sidepend on ama-results akhitshwa yi-ZEC.
Ye, uphinde wakhuluma sibili kakhulu esithi kukhanya ngazane-ke nxa usukhangela uhulumende uyehluleka vele kakukhanye lokuthi kuyangaphi sokukhuphuka intengo yempahla ethize amafutha ezimoto akusela lutho pho uthi babusa njani nxa kunjalo.
Uhulumende siyazi ukubana vele izalo ngokwa ile problem, that's why thina vele siku-opposition sihlala sisitsho ukubana ma ungazange kube le change eZimbabwe kwaba le nguquko yombuso kuzohlala kulaleyo problem ngoba i-confidence ayikho from ama-investors ukuthi babuye bazoinvest elizweni. So ya sizobona ukubana izinto zizokhuphuka, le mali zizoshota and ukuhlupheka kuzoqhubeka kusiya phambili until izanu zikhitshwe ngoba izanu ayilayo iplani yokuthi ithuthukise umnotho welizwe.
Lina indaba bengalibizi ukuthi bekhulume lani futhi.
UChamisa njengomuntu wa-contesta wawina amavoti amaningi, nguye engingathi that's why bekhangele kuye ukuthi bakhulumisane laye, kodwa indaba yombuso wazo ivele iyona eyi-problem from ekuqaleni.